So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Khandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 Nkwenkwezi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora izolo lixotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekaduma. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBridge izolo ebulele abantu abane. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families. Oluthakazelelwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora likotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekaduma athi unkosikazi Shorai Chiwara owaward 2 labo uMnumzana Chikariro owaward 5 lombayi wadlamini owaward 17 beseteswa umlando wokungaqhubi kuhle umsebenzi njalo sebekwelinye ibandla. Lokhu kulandela uqotshwa njalo kukameya wekaduma uMnumzana Action Nyamkondiwa owayengukhansela kaward 3, uMnumzana Edson Enumzira okaward 4 loMnumzana Nigel Rosario obengekaward 15. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe phakathi kwesikhatshana esilandelayo. iStudio 7 ixoxe lesikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube yenake ochasisa izizathu abazixotshele amakhansela lawa.
Iqiniso yikuthi asifisi ukuthi ngabe siyaxotsha abantu abakhethwayo, kodwa uhlupho esilalo yikuthi nxa abantu bakhethwa bengasayenzi kuhle sibabize emhlanganweni kumbe emahofisini ukuthi kuyani sihlale phansi sixoxe ngalokho okukhulunywa ngabantu insolo zabo lalokho abakuswelayo ukuvela emahofisini eno. Babe sebenqaba ukubuya emahofisini basitshela ukuthi hayi bona sebekwenye i-political party.
Kuyini sibisibili okuyabe kukhononwa ngabantu?
Abantu babe bekhuluma ngendaba zokuthi imali eziphumayo zisiya ku constituency development azifiki ngendlela, imisebenzi okumele yenziwe kuma constituency kayenziwa ngendlela, okungangokuthi bakhona abayabe sebefaka izandla zabo emalini lomphakathi. Nxa sesizama ukuthi siqondise lokho sebe siba ngabantu ababa ngabayenye iparty kumbe lawo maparty kawala ndaba ukuthi umuntu okhethiweyo osehofisi nongcouncil usebenza njani. So sisala nje singasela esingakwenza ngaphandle kokuthi sibaxoxe, ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhuluma ngenkalakatha yemisebenzi yabo isenziwa emahofisini lapha amathenda ini abakuzwayo abantu ukuthi awuhambe kuhle befuna ukuqondisiswa. Kodwa nxa ukhansela engaseyikubuya ephathini eyiyo akhethwa ekiyo, njalo kusekukhanya ngathi sokula lapho acatsha khona angabuzwa khona ukuthi wenzani udleni kabani, kuyagcina kungasasebenzeki. Yikho nje sicina sesithi hayi kungcono liyekele ke umsebenzi okwakhathesi liyedinga khona ngale ukuthi likhethwe khona ngale elithi selikhona, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa lingaphambanisa likhona ngale bangaliqondisa.
Lo-ke bekuyisikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye wabaxotshiweyo unkosikazi Shorai Chiwara obemele uward 2 ugcizelele ukuthi ngempela wemukele incwadi evele kuMDCT imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni, kodwa engakutshayi indiva ngoba esithi wayevele esephumile kulelo bandla kudala. amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBide Bridge izolo. Imota lohlobo olwe Toyota Granifa ebithwele abantu abalishumi lanye isuke yaphuma umgwaqo yayatshayeka yagenquka. Abantu abane bahle bafela khona lapho, kwathi abayisikhombisa balimala kakubi. Izidumbu zababhubhileyo kanye labalimeleyo basesibhedlela eseBide Bridge District Hospital sikhulu manje. Kunjalo nje amapolisa aphinda abika awemarondera abika ngenye ingozi enzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Umuntu oyedwa ubikwa ehle wafela khona lapho, imota yohlobo olwe Toyota Tornis esuke yagenquka kwalimala ababili izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Bekungabizwa ozwayo emzini wakuNdlovu esengezane izolo lapho uZulu osuke osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families olutananzwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulenyanga kaNkwenkwezi. Kule nkuthazo ukuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana. Obhethi Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esizengezane eGwanda South.
Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezana eGwanda South izolo, umphathi ntambo obona ngeziphathalane labesifazane unkosikazi Sithembiso Noni uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abalezimulini ezidla kuhle, abantu abalezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapha egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethu uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 babe sebetshadile. Khonokho ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondiso ogadza lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi eMandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Umnumzana Dennis Ndlovu umnini muzi walapho uqhuthela umkhosi oseleminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Ngakhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hayi indlela yami ile eyayifundiswa ngabadala inhle. Hlonipha uzehlise esikhathini sonke ube umuntu olembeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxase sisithe isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ubekezele ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January sikwanise 50 years charting. Asikho ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa lakho elihle.
Umntana abo umduduzi uthi bayilokho abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka yithi sasipheka akula ukuthi umntwana ongumfana akula ukuthi umntwana inkazana. Enkomeni uvela isikolo uyakupheke uhambe enkomeni. Weekend akula sikhathi sokuthona udlala ntshompho. Asike simeni ukunatha labo onjengo labomdlwana akusisindawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwe-BIM ohlala labana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kukanini esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi konke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali. Umfundisi webandla leLutheran uReverend Skumbuzo Dube la ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabi lamlando komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe inhlanganiso yamanani amazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli lugqutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Ngimele umsakazi we Studio 7 ngisesengezane Gwanda South Albert Mube.
Okwamanje ke wathi singene ke kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lelami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokusilela okwamanzi edolobheni lakoBulawayo, lona olungaphansi kohlelo lwe-water rationing. Sixoxa lo Councillor Faith Msipha wakoBulawayo okaward 15 eLuveni.
Kuphatha njani lokho manje izakhamizi? Sibona abanye okumele bewatche abalabantwana abalezichubo.
Hayi, akukho kahle ngokuthi ukuhlukumeza impilo yabo. Ngoba bana umsezagcina ntana amanzi ukuthi awagogole.
Daba lolu lokuswelakala kwamanzi belihlupha kakhulu abesifazana lamantombazana ngoba kuyibo alokho besiyawakha esiboraneni.
Ngiyambona ukubona abasebenzisa ama-wheelbarrow abanye njalo belemise amakhontena besiyathenga amanzi akade esiboraneni ukufana nendawo.
Sike sabona izakhamizi zikhala ngokuthi i-council ithe izachitshela amanzi labo abangabhadalanga. So kwenzakele yini lokho?
Kuye kwenzakala ishethi lakhona phayini khonapho ward 15 kuye kwenzakala, but hayi ezindlini ezimbalwa abaphangisa ukulethelwa incwadi bavalisa ngoba alisaba le meeting labesayensi ebeto. Ngisithi mina izakhamizi selikhuluma ngokuthi lavalelwa azange lizele ukuthi kule ncwadi elizingeleyo kanti ngalo ngathi ngadima ngakutshela khona ngale esikhathini ukuthi hhayi alimuvalela izikhamizi zikhandela zidingani imali ngoba imali ayihlali khona phela.
Ye, kodwa abanye bakhala ngokuthi lanxa bethola lezi ncwadi zokuthi behlawule amanzi avele engekho kuyahambelana yini ukubhadaliswa kwabo lokuba khona kwamanzi?
Sikhulume ngakho kakhulu lakho ekhasilini ukubana abantu angazi ngabe kodwa sakhuluma ukuthi sicela abantu bengivalele ukuthi amazilam ambalwa adlule kulabantu abavaleleyo hhayi bengingakuyezwa khonapho. But ye ngesimo samanzi akuhambelani ngoba abantu bazothola amanzi maybe kabe neviki. So izakhamizi akhala ngawo kakhulu ukuthi kati manje rayithi sivalelwa phakanzi njengobana zibona engekho sisawatholi ngemfakeli.
Kuke kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo esaphatha kubi abantu abaningi kakhulu kuwadi yakho khona ngapho eluveve lwaphetha ngani loluda
hayi lwahamba lwaphela ngoba i-city council yazama sibili ngendlela zokubana abantu belajihara bahambe eklinika balatshwa sibili bengabhelanga lutho hhayi kwasetshenzwa kuhle sibili akakhesa aniswa isihudu esiqamisiye kwaphela khona phana kwakubanele ikhonokhono kwakubanele amandla ukuthi abantu beze beqine bekwanje isihudu
sabona njalo abanye bekhalela ukuthi ngabe i-council iyabahlawula ngoba bagula kakhulu kwake kwaba le nhlawulo kumbe ukuphathiswa
hayi inhlawulo azange ibe khona umuntu ahlawule nje ukuthi wakwagula futhi ukuphathisa khona khona abawenzayo abe-council ukuthi bebelaphi angithi bengabhalanga lutho
ngaphambilini kwale ngqoqoke wathi le nhlanganiso ezizimeleyo lazo zaphathisa
ye zaningi abaningi bephathiswa nje phakame kokuthi kwakuthiwa abantu behambe dodidi okwe-resident labo ihazi be-agentifya bona laba abantu aba yasiza isihudu ngibona baphathiswa kwaphana ngathi nokudla nje intethena le ngiyihambayo lapho ukuphathiswa ngoba sinesikhatha solo ngoba baphiswa ngalezo sikhathi ukuze bethe amandla ukuthi nxabedlule phela amaphilisi ani nxa babeisikhathi kwaphana besizwa isihudu kumele ukuthi inxa yegine amaphilisi edlile impuphu hhayi babezihlola ngalezo sikhathi bati kathezayo akuphela lotho
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabi Msipha kaward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami uzithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
njengokuthembisa kwakhe dibanani laye ngevikeli zayo kuhlelo lunye ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sihlaziya ubukhosi bweBritane lokugcotshwa kwenkosi uCharles abanye asebesithi kumele ubukhosi budilizwe silengcwethi umnumzana Difa wajabi bangodube ungasitshela ukuthi njengoba inkosi isikhona esihlalweni kuhamba njani kulomehluko yini kuyakhanya yini ukuthi inkosi le ingaba iyehluke lonina
okwakathesi akukabonakali impawu ezitheni babukande ezitshengiselayo ukuthi kulomehluko ekuphatheni kwakhe kulalokhu indlela umamake kade senza ngakhona kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi usaqala ukuthi aphathe lezintambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe kodwa kwakathesi usaloko esaqhube njalo nje ngendlela umama wakhe ayeqhuba ngakhona kwakabilo mehluko otheni esesiwubonile
sabona ngesikhathi lapho igcotshwa inkosi kugcwele abanye ababesithi kabafuni ukuthi uCharles abe nguye inkosi ungasitshela ukuthi uyona indaba le yokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekile yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa-ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBrithani eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe yena esaphila wayenguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni labo leCommonwealth kube sokusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokho esathandana lo Diana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kaThese kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kweyindawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudlu Queen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi aze bavumele abaniki license yokuthi baqhubekele phambili ngomtshado wabo ingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi nxa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nxa ukuthi mhlambe esetshiyela umhlaba kodwa nazange konke lokhu akuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambi esiya ehambe engena emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindi yikho wazothi Charles White esehlukane lo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles ilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nxa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zelezizasenziwa ngubaba wakhe lo Camilla so ijulile kakhulu le nto leyi kulempande eziningi kakhulu ezenza abantu bengamthakazeleli uKing Charles
lo ke bekungumnumzana Tifa wajaphi bangodube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
sila njalo uChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ngeviki ezayo kwezemidlalo liphinde laba ngutshikelo bhanqa njalo iqembu le-Highlanders ngemva kokuba litshayane lele Cranbourne Bullets umdlalo waphela kuyi-1 ka-1 namhlanje emini enkundleni ye-National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unozindi njalo kunguye ukapteni weqembu le-Highlanders u-Ariel Sibanda nguye osize iqembu lebhosi ukuba liphenduke kubulawayo liphethe umklomelo owodwa ngemva kokuba ilinganise ngokuhlohla umbekwa ngemva kwemizuzu engama-6 lesikhombisa. Iqembu le-Cranbourne Bullets yilo ebeliqale ukuhlohla njalo luhlohlelwe ngu-Talent Chubunyu ngemva kwemizuzu engama-5 lowodwa. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders seliyehluleke ukunqoba kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa namhla lenelise ukulitshayela emambuleni ngoba imidlalo emibili edlileyo ibiphela kuyi-0-0. Kweminye imidlalo edlale namhla iqembu le-FC Platinum linqobele ZPC Caribbean nge-1-0 enkundleni yemandava njalo lihlohlelwe ngu-Walter Musona. Ngaseluveve iqembu le-Chicken Inn linqobele Nkezi Platinum Stars nge-2-0 njalo uVincent Moyo nguye ohlohle elinye lamagoli e-Gamecocks ikanti elinye abafana benkezi bazihlohlile. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Green Fuel litshayele Black Rhinos nge-1-0 njalo olitshayele emambuleni ngobukhosi Sibanda. Imidlalo yekhasilaka Premier Soccer League yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Dynamo selizemukela khona ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium ukuthi ele-Sheshamu lizadlala lele-Cape United ngasemandaba. Iqembu le-Wange lizemukela ele-Triangle ngase-Colliery. Akusenjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito usexolise kunompembe u-Alan Busby ngemva kokuba ethe onompembe bacilizezele ibhoso emdlalweni wayo leSimba Bora wangempelasonto edluleyo.
Ngifuna ukuxolisa ngokuthi onompembe kanye lomsekeli wakhe bebesilwisa ekupheleni komdlalo ngemva kokuba kube khona abathe sihlohle okusegcekeni bekungasiyo offside. Angivamanga ke ukukhuluma ngabonompembe ekupheleni komdlalo ngoba ngiyabe ngibalekela ukukhuluma ngokufuthelana. Ngalokho ke ngicela uxolo kibonompembe.
Umgadli weqembu le-Highlanders uLinus Chikuwa ulitshayele emambuleni sekusele phose imizuzu zeli chumi ukuba umdlalo ufike emaphethelweni kodwa umsekeli kaNompembe uZulu uphakamise iflag yakhe ngoba uChikuwa ubesephume offside. Lokho kuzondise uBrito kanye labalandeli beBhoso kodwa kuthe ngemva komdlalo kwabonakala imfanekiso ebitshengisa ukuba ngempela lomgadli ubephume ibhobho. Ukufuthela nakwaBrito kungabe kubangelwa yikuba iqembu leBhoso lehluleke ukuhlohla kumidlalo yalo emibili edluleyo.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uXolani Ncube owaziwa njalo ngegama lokuthi McLean ehamba liqembu lakhe leChangani Express Band. McLean uhlabela ekwele South Africa njalo lapha uphethe isingle yakhe ethiwa Umona.
Yemfana McLean kathi ngumona wani lo osugcwele emhlabeni jikelele ngoba ngiyezwa bonke abantu bayakhala ngalomona mfana.
Eh kuzima futhi men switch lokho sekwashula abantu abaningi. Awuthi ngizofuthi ubhekisa uthini uthini.
Awufuthi le ndawo inzima bafowethu. Asikhohlweni ngalezi zifa mona. Ayikhali ngo.
Ngiyabingelela kusizwe sonke ngihambi ngedwa ngihamba naye uBhekisto sibabile eqenjini uBhekisto umfokadube ozalwa lena eKenzi esigabeni sakombuso emculweni sesizamazamile but sisasebasha ngoba sine-albhamu eyodwa sinama-single check out 3 ukucula siqale ngomnyaka ka-2021.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala yonke indawo ma social media yabhala Changa Express Band ziyavela zonke ngobuningi bazo noma nakithi imbala uyazithola yaxhumana nathi enambeni ethi +27 61 732 1784 +27 61 732 1784.
Abalandeli ubashiyela wapha manje
beqhubeke njalo besupporta bedownload imusic yethu lokho kuyasikhulisa emculweni ukuthi nathi sikhule sikwazi ukuba badala njengabanye abadala nokuthi abantu bakithi bengakhohlwa ukuthi bona bekhula bakhulele eRumbeni bengathi mase befika nje kwamanye amazwe uthole sebelahla iRumba leya bakhula ngayo sebelandela umculo owezinye izizwe.
Nilethe mbali ukholisile umculo kaMaclean eleChangani Express Band iqembu alicula lalo. Isikhathi sethu asavumi bakithi wathi sime lapha okwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.